Umnanga kwa uveze loku ekhuluma labasekeli bezanu PF izolo ekufikeni kwakhe evela kule South Africa lapho abalekele khona kumaviki ambalwa edluleyo esithi umgabe labantu bakhe bebezama kumbulala. Abakhulumisanayo le Studio 7 bathi amazwi la agcwalisa khona kanye abakade bekucabangela sonke lesi sikhathi ukuthi umnumzana Mnangagwa nguye osebenzise ibutho leZimbabwe ukugenqula umbuso kaMgabe. Omunye wabantu laba ngumnumzana Mthokozisi Inkomo.
Yebo, bebelezimpi zabo simuzwa ekhuluma esithi khona khona yena isenzakalo lesi isethakalo lesi ube khuluma labo generali lakho lonke. Ikukhanya babe bonke bebumba icebo ukuthi bengangena njani ngoba abantu nxa bekhumbula yena esuka ngapha esiya lapha ekade khona wathi wakhuluma ukuthi mina ngizaphenduka in 2 weeks ngiyabe sengiphendukile. Kanti kutsho ukuthi kukhona khonapho la kanye khonoko babe kuplanile lama-general akhe ukuthi sizakwenza sizayenza lokhu lalokhu lalokhu wayekwazi konke okwakuzaba khona. Seveze kade kusolwa ngabantu okade kukhona vele ayasonto entsha kazangiphonga ukuthutsha yaba khona.
Uthi lanxa ekusola ukuvukela umbuso kusetshenziswa ibutho zikhona impawu emazwini kaMnangagwa ezikhombisa ukuthi uzimisele ukusebenzela uZulu.
Ukukhuluma overall ibingathi iyahlanganisa abantu iyenza ukuthi abantu besebenze ndawonye njalo engumuntu okade ekhuluma injongo yabo kuyikuthi bethuthukise inotho yelizwe yikho engikubonayo ukuthi kungaba yinto eqakatheke kakhulu elizweni lethu leZimbabwe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Eric Mzamindo uthi besingekho isizathu sokuba uMnangagwa aveze lokho.
Generally, I don't think you are supposed to have avoided such statements.
uMnangagwa uxotshwe umsebenzi kuhulumende kanye lakubandla leZanu PF ngumgabe emethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wakhe. Abanye bathi umgabe wayeqinisile. Nanku uMnangagwa esezikhulumela ngokwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.